Lomhlangano wenzelwa ewetelene yeBronte eHarare ungenwa ngabalumanyano abadabuka eZimbabwe laseZambia abasebenza ngosizo lwabenhlanganiso yeTere Disoms. Abomanyano wezimzamu bakhuthaza imbuso yezabelo ukuthi inxusa abantwana lenhlanganiso ezimela amalungelo abo lapho ihlela inhlelo zentuthuko eziphathelene labantwana. AbeZimbabwe National Council for the Welfare of Children baveze ukujabula ukuba kwaleZimbabwe sekwasungulwa uhlelo lwe-Junior Council lePhalamende yabantwana, i-Junior Parliament, obona ngezokuqhutshwa kwehlelo enhlanganisweni ye-ZNCWC. Umnumzana Maxim Murungweni uchasisa ngenguquko esibe khona kulo msebenzi wokubambisana labantwana ukuzwa abakufisayo.
Harare sisehopi koBulawayo sisephumula lamakhokhoba, so sisebenza ukuthi sibone ukuthi iBulawayo Junior Council leHarare Junior Council abantwana bayaphatheka ekulungiseni amabhajethi imali ukuthi izasetshenziswa njani emakhansilini yethu yakuBulawayo leHarare. So sesibone ukuthi amakhansila ngenxa yokuthi sebafundisa ukuthi ngamalungelo abantwana sebebiza bona laba abantwana ama-junior councillors nama-junior parliament ukuthi behlale ku-main city council meeting lawo bebekhulume izifiso zabantwana ukuthi abantwana bafuna ukuthi balungele bayenzelweni. Kangathesi sesibone iHarare leBulawayo sebenikeza abantwana imali yokuthi bayenze labo njenge-junior council bayenze ihlelo zabo. Sibone koBulawayo sebenika abantwana lo nyaka i-15,000 ukuthi labo bakwanise ukwenza ihlelo zabo ezokuthuthukisa amalungelo abo.
Le ndlela ethi iphathisa omasipala ngokumele bakwenzele abantwana kanye lokuthuthukisa inkokheli yakusasa.
Lokhu kusiza ukuthi abantwana sebezakhuluma izinto ezibahlukumezayo, sebezakhuluma izifiso zabo, sebezakhuluma bona ngombono wabo, kuvele ebantwaneni ngokwabo, bezikhulumela bona njalo bezenzela bona njengabantwana, bebuzana ukuthi bafuna ukuthi benzeni, bencedisana njengabantwana. Silokhu kuncedisa ukuthi abantwana bazakhula bekwazi ukuthi nxa usesikhundleni sokuthi ukhokhele abanye kumele uyenze izinto njani, kumele ulungise njani izinto. So lokhu kuzabancedisa la ukuthi kusasa sasa lethizaba lathi sibe labakhokhela abazakwanisa ukuthi labo babone ukuthi amalungelo abantwana ayananzelelwa.
Lomhlangano uvumelene ukuthi le ngenye indlela engasiza ugatsha lokuthuthukiswa kwezabelo ukuze luphume leziqondiso lemithetho ezobasebenzela abantwana lendingeko zabo. Bethi kuzosiza njalo ukuba lalapho kuhlelwa imali zabomasipala ibe khona ebekwa eceleni eqondana labantwana ukuqhuba inhlelo ezibasiza ukukhula kuhle, okufana lendawo lapho bengadlalela khona, ukuthola amanzi ahlanzekileyo, ukwakhelwa izikolo bucwadlana labo, ukwehlisa amathuba okuhlukumezwa kwabo lokunye kokubavikela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.